Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 29 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zikahulumende ezilimalele kusehlakalo sebhomba elibulale abantu ababili emhlanganweni weZANU PF ngomgqibelo ziyelatshwa kwele South Africa.
Sebeze bezimisela ukuthi khona bethatha abantwana besikolo ukuthi khona bebancedise kwezombusazwe. Into eyangisayo kakhulu, abantwana besikolo kumele ukuthi bevuke besiye esikolo ngoba those are our future leaders. Beconcentrate ezintweni zesikolo kuphela, akhona ezepolitics.
UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esivimba ibandla leZANU PF ukuthi libambe abantwana besikolo ngamandla ukuya emihlanganweni yalo.
Ukuthi abantu behambe laphana bayetoya batshengisele ukungasuthiseki ngendlela iPick n Pay esebenza ngakhona noma i-operator ngayo. Ngibone ngathi abantu bavumelekile, kuyavuma njalo la ku-constitution kukhona ukuthi abantu nxa ama-crevices abo engahambi bayavunyelwa ukuthi bayekwenza njengoba bekwenzile.
Ukutshengisela kwamalunga eMthwakazi Republic Party phezu kobandlululo ekuqhatshweni kwezisebenzi kubangela ukuvalwa kwesitolo sePick n Pay koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati lo mphathi ntambo obona ngezendle unkosikazi Opha Muchinguri Kashiri balaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokulinyazwa libhomba elidubukela bulala abantu ababili emhlanganweni weZANU PF koBulawayo ngomgqibelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ababili laba balimala kakhulu yikho nje bethwalelwe kwele South Africa. Omunye wababili abafele kusehlakalo lesi uMnumzana Nelson Dube obengumlindi kaMohati ubekwe izolo eplazini lakhe esigabeni seMashonaland East. Owesibili uStanley Mugunzwa ungcwatshwe ngolwesithathu eHarare. UZulu wamukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethwandaba esivimba ibandla leZANU PF ukuthi libambe abantwana besikolo lababalisi ngamandla ukuya emihlanganweni yalo. Umahluleli weHigh Court unqume njalo izolo ukuthi leli bandla kalimelanga lisebenzise yiloba yiphi impahla yesikolo egoqela amabhasi, izitulo lokunye. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lenhlanganiso yeVeritas yizo ebezihambise lolu daba enkantolo. Inkulungwane zabafundi zitshona zigcwele emihlanganweni yeZANU PF zitshiswa izifundo ikakhulu nxa kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Isiphathamandla seMDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Muzobanzi Ncube uthi le yinto esimele iphele, nanku inkundla isikhulumile.
Vumelana layo kakhulu iHigh Court, yazi lokhu kutshengisa sibili ukuyangisa kwe-ruling party iZANU PF le desperation yabo Nkomo ukuthi sebeze bezimisela ukuthi khona bethatha abantwana besikolo ukuthi khona bebancedise kwezombusazwe. Into eyangisayo kakhulu, abantwana besikolo kumele ukuthi bevuke besiye esikolo ngoba those are our future leaders. Beconcentrate ezintweni zesikolo kuphela, akhona ezepolitics. I-government nxa ukuthi ifuna ukuthi imbi incede abantwana abantwana kule technology event kumbeni into ezanceda abantwana something educational yikho ukuthi bengacela abantwana ukuthi bebuye bezobona ukuthi be extend infundo yabo hayikhona ukuthi abantwana besuswe esikolo besuswe ukuthi khona bezopolitika izinto zokuthi bencede igovernment yezanu PF hayi lihlazo lelo nde kuyayangisa kakhulu lokho kwenziwa izanu PF
ungathi bekuphazamisa kanganani abantwana besikolo ukubanjwa ngamandla ukuya emihlanganweni yezanu PF lebe chiya izifundo
aloko kuyaphambanisa kakhulu yazi kuyasanganisa ingqondo abantwana ngoba abantwana nxa bevuke ekuseni begeza umuntu ecabanga ukuthi khona kumele ebhali exam kumele enza ihomework kumele enze lokho lalokho okuphathelene lesikolo kodwa kube sokudivertwa sokuthiwa khona umntwana sesiya kweze politics vele kakuhambelani ngitsho lokho kakuhambelani kuyabulala sicela sabantwana ingqondo lokho Mr Nkomo and vele akumelanga sikuvumele uyabona iZimbabwe yilizwe elaziwa nge-education enhle kakhulu ukuthi sithi sesithatha abantwana sesibangenisa kulezi zombuso azikuthi i-ruling party sifuna ukuthi benefit ngokusebenzisa abantwana no kuyayangisa kakhulu lokho
ungakhangela kakhulu abaningi babo ngabantwana beprimary ngabakafiki izinga lokuvota ngitsho labesecondary bakhona abaningi ngabakafiki izinga lokuvota kungani kahle kahle libabamba ngamandla leli bandla ukuthi baye emhlanganweni yalo kungaba kuludaba lokuthi sigoqwa sisasemanzi yini lapha
yikho exactly khonapho sivili enkomo uyabona ukuthi indoctrination le yabantwana esiyibona isenziwa kakhulu khona lemazweni acindezela abanye kakhulu njenge North Korea ukhumbula ukuthi phela igovernment le ezanu PF vele yigovernment eyathatha abantu be North Korea ngale yazwanana labo ya 25th brigade ukuthi ibuye izoterrorize abantu bakithi so umqondo wakho uyakhanya sibili ukuthi ingqondo yakho nezanu PF lokhu ihambelana le lombuso wakho la ngale North Korea uindoctrinate abantwana ukuthi ukwenzela ukuthi abantwana bethu bekhula vele besazi yena upresident uMnangagwa lo ukuthi nguye wabanika imfundo nguye wabanika ukudla nguye obenzela konke konke indoctrination nje kuphela ukuthi abantwana bekhule bephambene asikufuni lokho eZimbabwe thina
abaphathi bezikolo bona abangaba beyamele kubandla lezanu PF ekade bephatheka okuhlazoleli ungathini kubo
nxa kuyikuthi kulama teacher labo avumela izinto ezinje so kumele axotshwe ezikolo asifuni ma teacher thina abadala sibhadala ama school fees ukuthi abantu bethu befunda befunde into ezabanceda kusasa hayi khona izinto ze politics lezi ama teacher azefuna ukuthi athatha abantu bethu beba indoctrinate ngezinto ze politics zabo Mnangagwa no ama teacher kumele enze izinto zokuteachara zokufundisa asikho kufundisa lokho ngitsho nxa kuyinto kulama teacher sibilenza so eZimbabwe avumelana lezanu PF into yena lokuthi abantwana be indoctrinate behambe zeinto ze politics no kumele axotshwe sibili and ngikhuthaza abazali bonke abalabantwana nxa lisiza ukuthi abantwana benu benze into ezinjalo asikhulumelini sibili labo headmaster labo bexotshwe labo
umnumzana Muzobanzi Ncube isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe sixoxe laye eseVirginia khonapha eMelika Kuqhamuke udlakela olubangele ukuvalwa buthumuthumu kwesitolo esikhulu se-Pick n Pay kobulawayo izolo. Udlakela lolo luqhamuke ngesikhathi abantu abake basebenzela isitolo lesi betshengisela bebambene lamalunga emthwakazi Republic Party. Besola indlela okuqhatshwa ngayo izisebenzi besithi kuxotshwa abantu besindebeleni kuqhatshwa abesishoneni kuphela. Kasenelisanga ukuzwa ukuthi bakhona na ababotshiweyo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Abantu kulilungelo labo ukudemonstrator into abayibona ingafanelanga noma into abayibona ingahambisani lezifuno zabo so into esiyabe siyala into yokuthi mhlambe kube le violence i-violence into esiyalayo kodwa ke ukuthi abantu behambe laphana bayitoyitoya batshengisele ukungasuthiseki ngendlela iPick n Pay esebenza ngakhona noma i-operator ngayo mbona ngathi abantu bavumelekile kuyavuma njalo la ku-constitution kukhona ukuthi abantu nxa ama-grievances abo engahambi bayavunyelwa ukuthi bayekwenza njengoba bekwenzile kuzisa umhlungu kakhulu babonkomo ukuthi abantwana abaningi abakhona laphana abakhona kobulawayo bahlezi abasebenzi. So nxa bekhona behlezi bengasebenzi, abanye baphethe ama degree, abanye baphethe ama diploma behleli khona bangoba kobulawayo, kuba lusizi ukuthi ubusubona kusiyathathwa abantu from kwezinye izigaba bezolethwa laphana. Ngokwenzakala ngaleyo ndlela kuzayekwenza ukuthi abantu bahluthukele izinhliziyo, njalo abantu babone ingathi sekusiba lalokho esibiza ngesikhiwa sithi tribalism. So kukanti mhlambe noma la leyo tribalism ingekho, kodwa nxa kusenzakala ngaleyo ndlela kusuke kudlondlobalise ibala lena lithi tribalism, sokusuka sekusiba lomkhandlo omkhulu osusuba khona phakathi kwabantu besindebeleni labantu besesishoneni.
Sesiside isikhathi abantu abanenge emathebelelendi bekhala ngokuthi imisebenzi emilutshwana ekhona iphiwa abantu abavela phandle kwalesi sigaba. Uhulumende yena ukhanya engelandaba lakho lokho, kumele aluphathe njani lolu daba?
Udaba lolu babunkomo kudala lusiba ngameva enyaweni zabantu abaningi ikakhulu emathebelelendi. Abantu behamba beqhula inhliziyo, beqhula indlela abaphathwa ngakhona ngokuthi abantu besishoneni bakhanya besibala yena le nto ukuthi nxa besiza bezosebenza ezindaweni zasemathebelelendi, lokho esikubiza ngesikhiwa sithi service delivery, babuya bezonceda abantu bemathebelelendi, kodwa ngokunjalo babe bengafuni ukuthi bakhulume indimi ezitholakala kulezo ndawo. Indimi noma kuyabe kukuthi noma isikhalanga noma isindebele noma isitonga, abafuni ukuthi basikhulume bona, bafuna ukuthi babuye bekhulume isishona kuphela, bengafuni ukuthi bakhulume lezo ndimi ezikhona. Kukanti nxa kukuthi abantu nxa befuna ukuthi babuye bezosebenza kwezinye indawo, abahambe bayekhuluma ulimi olukhulunywa kuleyo ndawo, kwenza ukuthi ukutshengisela ukuthi bayahlonipha indawo leyo abahlelekiyo. Kodwa bona babuya bele nto okuthiwa yi-superiority, abafuna ukuthi bazithathe bazifakele, bazitshele ukuthi bona ulimi lwabo abasoze balutshintshe bazohlala bekhuluma lona. So nxa bengafuna ukutshintsha ulimi, kufanele ukuthi behambe besebenzela endaweni lapho okukhulunywa lezo ndimi lezo abayenelisi bazikhulume. Ngoba i-service delivery ufanele ukuthi nxa usenza, uma usenza i-customer service, kube yindlela ukuthi uphatha kahle abantu abahleli kule ndawo. Kodwa abantu nxa bengaphathekanga kuhle, ngeke kuze kuhambe ngendlela eqondileyo. Nxa uthi uyakhangela abantu indlela abakhalaza ngakhona emabhoda, uthole umuntu osebenza ukuthanyela ebhoda kuzahamba kuyedingwa umuntu ozakuyevela eHarare khona ngale, umuntu ezothanyela ibhoda esePlumtree, umuntu ezothanyela ibhoda esemathebeleni. Ubusuzibuza ukuthi nxa kukuthi kuyabe kunjalo, umuntu nxa ezathathwa esuka khona ngale, kuswelakela yini abantwana balezo zigodi abangasebenza noma abengenza eleyo msebenzi? Eminye imisebenzi engadingela qualification eyangapi? Abantwana abanye bahlezi kulezo zigaba noma kusebhinga, bahlezi ebhinga laphana bengasebenzi balama degree, kodwa besehluleka lokuthi bengavunyelwa ukuthi bayeqhatshwa, kodwa kubese sekusiyaqhatshwana ngento leyo ukuthi kuthiwa lo ngumntakamalume, lo ngumzukulu.
Khona kahle kahle ukuze kungabi lokukhangelana ngemihlobo eZimbabwe, kumele kwenziweni
ukuthi le nto le igwemeke ngendlela ukuthi kungagciniswa kusiba lokucwasana ngokobuhlobo? Mina ngowami umbono ngibona ngathi into eqakathekile ngokuthi yena le ngengayitsho ngathi okokuqala uqakathekile ukuthi abantu nxa besiyasebenza endaweni abayasebenza kizo, noma ngumuntu wesindebele nxa ifuna ukuthi asebenze emashonaleni, akayikhuluma isishona khona ngalo. Nxa ukuthi umuntu wesishoneni nxa ifuna ukuzosebenza endaweni yasemathebeleni, akabuye ezokhuluma ulimi olukhulunywa kuleyo ndawo. Kodwa ke nxa ukuthi lokho kusatshengisela ngokwalo ukuthi kulomunye ofuna ukuthi olwakhe ulimi luzwa kale, yiko kuzagcina kusenza ukuthi kuvuthe amalanga bomlilo, ngoba kebe sekuhlanganyela izinto eziningi. Sekuhlanganyela ukuthi into yokuqala abantu abaqhatshwa kuleyo ndawo, okwesibili sekuhlanganyela ukuthi abantu babuya bezokhuluma indimi abantu abahlala kuleyo ndawo abangazwayo. So lokhana kwenza sobala ukuthi abantu bahluthukelwe izinhliziyo ngenxa yokuthi abaphathekanga kahle ngendlela ezimbili zonke. So ngibona ingathi lokhana yiko kungenza ukuthi izinto zingahambi ngendlela eqondileyo. Njalo okunye kuyafuna ukuthi uhulumende izinto zena lezi singazithatha kancane, kodwa nxa ngokuzithatha kancane, kodwa njengoba sibona kuloko kuqhubekela phambili kanje, abantu bazoba belokhu bekhuluma ngendaba yokuthi i-devolution of power. I-devolution of power yayicelwa kudala ukuthi nxa akuvunyelwe kube le-devolution of power, but yabhalwa ku-constitution but yangafuna uku-implementwa. So into leyana abantu basayihlongoza ukuthi i-devolution of power akutsho ukuthi nxa kufakwa i-devolution of power sekusitsho ukuthi abantu sebezaxoshwa noma emandebeleni noma sebezaxoshwa emashonaleni, kodwa kuyabe kusenzelwa ukuthi kufakwe izinto ngendlela eqondileyo. Njalo yiko kuza kwenza ukuthi abantu bahloniphane ngendlela eyiyo eqondileyo. So ngibona ngathi aba-implemente into abayivumayo ukuthi bayivuma ukuthi yenziwe, bayibhala phansi ku-constitution. Into ye-devolution of power ngibona ngathi yiyo into engenza ukuthi lento le esiyibonayo isenzakala kanje ingaphindi yenzakale njalo. Ngoba asifuni ukuthi sibone sokugcina sokusuba le violence ngendaba zokuthi abantu baqhatshwa ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekwelebhilithane. Lanxa ibandla leZANU-PF liqhubeka lithembisa uZulu ukhetho olukhululekileyo, abamabandla aphikisayo ikakhulu abomanyano we-MDC Alliance bathi bayasola. Lokhu kuphume njalo sobala kunkulumo-mpikiswano ebekhona phakathi kukamnumzana Paul Mangwana owebandla leZANU-PF lomnumzana Douglas Mwanzora owe-MDC Alliance eJohannesburg izolo. Kubika uBenedict Ndlapho.
Ekhuluma embuthanweni wengxoxo-mpikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDCT Alliance leZANU-PF, umnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kulakudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhokheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba. Kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengingeke ngikwenza.
Umnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Iqiniso ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe eselanelise ukukhipha umkhokheli walo esikhundleni saphila okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elitshumi kuphela nxa ekhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanelise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe, isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance umnumzana Douglas Mwanzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
We want to build a nation state. We want to preserve the independence.
Sifuna ukwakha ilizwe. Silondoloze isizotha senkokheli zomdabu. Ziqinisekise njalo ukungasekela ihlangothi kwebutho, inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Uthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, uthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. WakaMonzora uthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Uhlandla labancintisa kukhetho lokudinga umongameli namuhla silethulela umkhokheli welinye lamacele e-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Laloba abanye besithi uLesibindi, kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane lonkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo kobulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhlaka 18 November umnyaka ka-1963 empilo, esibhedlela sempilo eseBaberfield kobulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo. Kwenza ukuthi abantu babe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi, amathuba aneleyo ukuthi bayizibhedlela bayelathe amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayefunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
uthi ufuqwayo kwifisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuba active ngo-1987, ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. Sekuze-ZCT, Women's Advisory Council. Ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlala ngitshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president ukuthi babuswangela kweminyaka ngu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka ngu-31. Yena ngu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, main wing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona saqala silwisana ngezinto zezisebenzi. Ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe lemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izethithi uyaqinisa ukuthi hayi, alinge ngizame imizamo lani like li-form i-political party. Ngaba ngomunye walaba abantu abahamba baya-form i-political party ye-MDC. Angiyijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacumanga ukuthi ngcene sayijoyina. Thina yithi esayifomayo i-MDC ngokuthi i-ZCT uyaqinisa ukuthi abantu abangu-8 kabahambe beye-form i-party. Ubaba uGibson Sibanda wayengu-president we-ZCT, Isaac Matongo wayengu-deputy, ubaba uThwangira wayengu-secretary general, uMzekira wayengomunye u-secretary general, uMakuwazo owayengweyini union ye-mines, ubaba uGift Chimani Kire, lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council. Lami mina uThokozani Kuphela engu-secretary we-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siye form i-party. Sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhana ukuthi ayi-Working People's Convention. Sasuka-ke sasesiya ku-Congress ka-2000 saze safika kulesisiba esikiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilisu, kodwa khathi esingakhangela omama asikakholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ukungivalela ukuthi ngabe ngu-president we-MDC. Ubusukhangela ama-female candidates khathi esabangenile, khangela khona kuzani ukuthi bafilde ama-candidates amangaki. Malutshwane ukhangele kwi-MDC Alliance, malutshwane ukhangele yonke ama-political party, malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kuhlukuluza omama abanjengoThokozani kubi, mina-ke kuzahamba njani? So yikho yiso ezinye izinto ezenza ukuthi omama becine behlehlele emuva besesaba ukuthi bangene ezintweni zomba ngazo. Kodwa mina ngithi hayi, sizakulwa size siyefike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangalisa kade bengafuni ukuthi ngibe ngupresident ngokuthi kuthiwa because ngumama, because uvele emathebelelendi. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqalwa. Mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo, ngingumuntu ovele emathebelelendi.
Umnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokho? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. Ngamafitshane-ke ngingathi mina kuningi engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduza lo-Dr. Khuphe. Ngiveza ubuntu bakhe, ukukhuthala kwakhe, ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe, lobuqotho njengomama olesihlelo, olozwelo, ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiya phambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi lase-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umnumzana Mike Pompeo unobhala wohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ule-State Department uthi basebenza lo King Jong-un ukwenzela ukuthi engasalolongi izikhali zenyukliya. UPompeo uthi uKing Jong-un ukhanya ezwisisa ukuthi kumele engasalolongi izikhali lezi. Ilizwe leMelika lithi liza kuma ukwethusela uKing Jong-un nxa engama ukulolonga izikhali zenyukliya. UPompeo uthi uKing Jong-un wayebona izikhali lezi njengendlela yokuzivikela, kodwa lokhu kusobala ukuthi sokuguqulwe lilizwe leMelika. Uthi sokukhanya ukuthi ilizwe leNorth Korea selikubona ukuthi ukulolonga izikhali lezi yikho okungenza ukuthi libhidlike, hathi ukwethuselwa lilizwe leMelika. UPompeo uthi impilo yabo labantu beNorth Korea ilakho ukuguquka nxa ilizwe leli lingalandela okufiswa lilizwe leMelika labantu beNorth Korea. Uthi kwenzakala ukuthi bangasebenza ndawonye leNorth Korea ilizwe leli lingama ukulolonga izikhali lezi. Kusenjalo uPompeo uthi kumele uKing Jong-un engancindezeli abantu beNorth Korea. Uthi lokhu kwabekwa sobala ngumnumzana Donald Trump emhlanganweni awenza lo King Jong-un eSingapore. Uphinde wathi izijeziso ezafakelwa ilizwe leli kasoze zesulwe nxa iNorth Korea ingazimiselanga ukumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenuclear. Ugcizelele esithi bazathwalisa nzima ilizwe leli nxa lingafuni ukuguqula izenzo zalo. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asegunyuliwe wonke amaqembu ezwekazi leAfrika kumncintiswano yeFIFA Soccer World Cup. Iningi beselikhangelele kuqembu leSenegal kodwa lalo liphelelwe ngumphako izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphushe imidlalo yalo kusiba sikaGroup H lile miklomelo emine yokulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo. Kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe labadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga ukuthi eleJapan libe labadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezibaya. Iqembu leSenegal belizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano aluba libe ngutshikilobhanqa leColombia kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela ichele Colombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo yesithupha kuthi eleJapan leSenegal elingene ngemiklomelo omabili yelemiklomelo emine iqembu ngalinye. Kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela icho ukuba izwekazi laseAfrika lisela qembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia. Njalo landela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ukusekela amaqembu aphuma kuzwekazi laseAfrika kuyadanisa kakhulu. Kungcono nje ukubukela umuntu engela qembu akhangelele ukuba linganqoba.
I-World Cup play, kumele ubukele kodwa ungasupporti kakhulu ngoba isizwisa ubuhlungu. Kunje so iSenegal isiphumile not because badlale kubi but nxa ukuthi kutshiwo ebala ama-yellow cards amaningi kule yinye itim. Kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo abatied bengadlali enye i-match sibone ukuthi kuyozalwa nkomoni. Not ukuthi team iphume nxa ukuthi kuthiwa ilama-yellow cards amaningi kudlule yinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisayele Uruguay lele Russia aphumelele kusibaya sikaGroup A, ele Spain lele Portugal aphumelele kusibaya sikaGroup B, kusibaya sikaGroup C kunqobele France lele Denmark, kuGroup D kuphumelele iCroatia le Argentina, iqembu leBrazil lele Switzerland aphumelele kusibaya sikaGroup E, ukuthi kusibaya sikaGroup F kuphumelele iqembu leSweden lele Mexico, ikanti kuGroup G kuphumelele iqembu leEngland kanye leLaseBelgium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Inzwisa kuphela yengoma kaFida Sisipanda lithiye indlebe kundaba zakusihlwa ngo-7:30. Sizabalayeke umhlabeleli uFida Sisipanda kuhlelo Woza Friday. Ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. iziphathamandla ezilimalele kusehlakalo sebhomba elibulale abantu ababili emhlanganweni weZANU-PF ezibalisa uKembo Mohati lo Opam Chinguri balaliswe esibhedlela kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa. Olivalelisayo nguntungamilinkoma. Lichone kuhle.